bathi ramthubileyo bese ingathi slightly different nje si-compare neyayifaka last year. Ingathi ile-focus kakhulu on ama-issues e-service delivery ungakhangela kuso. Into ekuhle ziphume zicace okokuqala ukuthi indaba yakhe ye-2% lena vele kayichiyanga uma ngayo ngani kahlukani layo. So izabe ilokhu ikhona ukuthi befinance abantu bafuna ukufinansa ngayo i-service delivery. Ukusubsidize into ezinjengabozupho bona labade bevele bekwenza hophe ukuthi kuzaba njalo. Kanti bathi futhi kubhajethi yakhe bafuna i-add another 540 million ekuthengeni amanye amabhasi ezupholo kusubsidize izupho isuka kuma-2% enalawo asazi. Okunye kuphuma egcekeni but kungani kufihlekele indaba yokuthi bazalungisela abantwana bezikolo ama-sanitary pads looks like a positive move engathi ingafuna ukukhangelisisa ibonakala ukuthi ingaqiniswa yini. Then in terms of issue devolution evelimeleke ngabantu abaningi i-budget ayispeli out kahle exactly ukuthi bafuna ukuthi ibekwe njani imali le-devolution i-special considering ukuthi le mthetho ye-devolution ayikabi khona. So izaqhubeka njenganaleyo ekuyileyo kathesi esizothola le mali ye-devolution but we don't know ukuthi i-custody yayo mbani imithetho yayo imi njani and so forth. Nakathesi ubudget iphonga ukuphuma nje ingacaci ukuthi exactly iphuma imi njani. Maybe the other things nje zingakhangelwa ukuthi i-tax free bonus ingezelele from 1,000 to 5,000 kuqala ngo-November kuthethele ukuthi abantu abaningi i-bonus yabo yolonyaka izabe i-tax free njengoba abantu abaningi bengayiholi imali engangayenaleyo.
Ubona uhulumende efeza yini kuzonke lezi zithembiso le mali yokuqhuba lezi nhlelo uyitholakala?
Into ebuhlungu nge-budget ukuthi liphupho sisithandekile babephupha nje ukuthi bafisa ukwenzeni but usukhangela ukuthi i-side yangkhona eqinisa amaphupho angkhona imi njani kuse kucace vele ukuthi umasikhari ukuthi hayi izifiso lezi ukuthi ziphumele zisiwe kunzima. I-tax yangkhona abayikhulumayo ezafinansa i-budget yonke le iyavela ngapha amakhampani engakavuki i-agriculture silathemba sikwazi ukuthembela ezulwini asilasho ukuthi liza kuba khona wasoze libe khona abanye imisebenzi kayikho i-income tax yayisoze ibe khona and so on. So i-budget yangkhona i-continue yena leyana yokuqala yokukhiyakhiya asazi phakathi komnyaka zezosokuvumbula kokunye ukuthi imali kayidobho endaweni ezinje kayithathwe ngaphi kube njengoba the sithathwa kuma-airtime asazi next time ukuthi i-tax izangezelelwa ngabhat hayi in terms of ama-realistic figures sibilabalayo imali yokufinance i-budget njengendlela abakhuluma ngayo.